Indaba le iyahlupa ma kulama Republicans ama Democrats ungelabantu abaphakathi ngathiwa ngama moderates esasikubona kudala laphana kwakule gang of 8, gang of 6 sibona ngathiwa kwakulabantu ababe bele imind efananayo ukuthi bancedise uhulumende ahambe phambili ngoba siyakwazi ukuthi i-federal government is the biggest employer lapha elizweni leli so bangavala yonke into yabo isimile from borders, judges, imisebenzi esetshenziwa ngi-government yonke engantwa yabo isilimele. Siyakwazi ukuthi la kuya-affect i-economy ngoba khonapha izinto ziyabe zingasahambi in terms of trade and all that. So hayi, kungantwa this time around kulabantu abangenileyo ku-Congress or i-Parliament yalapha abalama individual interest and siyabona ukuthi ku next year kulokhetho luka 2024 sibona uTrump ngathiwa nguye ofuqa abantu bakhe ukuthi bavale igovernment ukuthi i-economy iwe ngoba siyakwazi ukuthi i-economy ingawa kuzaba nzima ukuthi bakhethe umnumzana Joe Biden maye nguye or i-Democratic Party ngoba bayasebeyisola. Siyakwazi ukuthi izinto ezinjengalezi they have ethiwa yi-ripple effect ukuthi akusoze kusilimaze in the next few months but after next year kuyabe sokungena khonapha nge-shutdown ingabakhona.
Kungenzeka yini ukuthi kube lokuvumelana phakathi kwama-Republicans lama-Democrats kwenqatshelwe ukuvalwa kukahulumende?
Hayi, ukuthi bazavumelana ama-Republicans lama-Democrats angikuboni ngoba siyakwazi ukuthi umnumzana Kevin McCarthy ulabantu abangemuva kwakhe abangathiwa bazamxotsha ma ngayekela ukuyenza izinto abazifunayo. So ama-budget numbers angikhona they are too far apart ukuthi kube le-negotiation unless uMcCarthy engavumelana nama-Democrats and then he loses his speakership because bona ungule solution. But hayi, we just pray for the best but sokuzaba le nkinga lapha.